sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Zibandlela 2025 ngoDabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje.
Lokwenzima sibili kakhulu. Njalo lokuthi ubona abantu bajayisa xa ukusenzukela abantu bahlala ezimuli zabo kusiba la maphathi kusiba lani bekungekho konke lokho. Izisebenzi zabo zingakwenelisi. Bekukubi.
UZulu weZimbabwe usungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika kwemnotho.
Ukuthi kulobubele kungasoze ube khona kunzima ukutsho, kodwa-ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odlulelo.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumente olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi izulu leli lizaqhubeka lisina ezigabeni eziningi. Umtshayeli wemota enkule ubulala abantu abalitshumi abathakazelela umnyaka omutsha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe usungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika komnotho, njalo lisithi kubuvilibana phambili. Lanxa abalezinto zabo betshone besidla ezimnandi, njalo benatha abanye bebesidla ingqweqwe zomlomo, futhi besithi kulutshwane abakukhangeleleyo lonyaka, nanku ilizwe libhekane lendlala edalwe yikoma komkhathi kanye lokusilela kwemisebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi.
Ibiholide ngebizo ngoba nxa isikhona isikhona onokuthi hayi amafektari amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayephumula. Yebo iholide, kodwa iqiniso kade bengaphumula abantu izisebenzi besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole khona okuncane abangakuthola. So bekunzima sibili kakhulu. Njalo lokuthi ubona abantu bajayisa xa ukusenzukela abantu bahlala ezimuli zabo kusiba la maphathi kusiba lani bekungekho konke lokho. Izisebenzi zabo zingakwenelisi. Bekukubi. Njalo 2025 sesamngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuka emsebenzini ama-informal traders asebe ku-informal sector. IZimra ila mapolisa ebangela bebathathela impahla bevala amashop abo. Ezomnotho lezo zifile. Ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo. Kodwa zibe nje abantu abahawulayo bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekholisa lezimuli zabo.
Kuyini elikukhangeleleyo lonyaka?
Asikhangele ngakho uyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangasulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze. Ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole ukusenzela ukuthi ayi-production. Iqiniso yokuthi ezomikhonomi zahlala zokuziphansi. So njengezisebenzi zahlala zokuzibhizi sikhala. Okunye besikukhangele anga ibhajethi sihle yasiphika, kodwa-ke njengezisebenzi engxenxa uhulumende la engazwela izisebenzi ayehlise ama-taxi. Ama-taxi la abhadalwa ngabantu makhulu kakhulu, abantu bahola imali ephansi besuke lapho futhi babe le-taxi ephezulu, besuke lapho futhi bethekswa imali zabo bayingena ngale uma-city council babhadale o-VAT, bayingena ezitolo babhadale i-VAT. Into esikhangele ngazo ngeke lezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlise azwele izisebenzi. Okwesithathu besikhangele njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe lamandla, engxenye ibinganceda ukuthi laso isisebenzi sibe lithole i-platform, i-national platform yokuxoxisana lohulumende labaqhathi bethu. Lezi sebenzi ingatsha zontathu kubonakala ukuthi kanti kuyini, kungancediswana njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi imvula le izaqhubeka inetha ezigabeni eziningi kuyana liviki. kodwa abanye abalimi bathi babhekane lohlupho lokusela inhlanyelo lokuhlansela kwemihogoyi kukanti abalathemba lokuthi izulu lizaqhubeka lesina baze bayevuna. Ukuze sizokunengi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zindimkandla, ingcwethi kwezokulima.
Eqinisweni ukuthi kulobubele kumbe soze ube khona kunzima ukutsho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hayi kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo. Ngobana kwezinye indawo lapho engingabona khona ayisokumilile lanxa kusenqagaleni, kodwa kukhanya kumile kuhle njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lotshani sobusiba khona lanxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi vele bebungasekho, lakho kutshengise ukuthi hayi engxenye lakho ezifuyweni laba bantu bangaba lakuthi nxa sebezithengisa bazithengise zingcono laba abafuna ukuthengisa, lalaba abafuna ukufuya engxenye ziza kuba ngcono, kodwa izigaba sozifana nabanye leqiniso lokokosa baza kuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili, yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Ye, liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi. Laloko kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, okunye kuthe kumila kwahlangana lelanga lelebe libhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba, lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile kunzima kakhulu. Abalimadlana zabo yiwo mhlawumbe abangadinga amathalakitha ukuthi abasize emasimini ukulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kuba nzima-ke ukuthi lanxa bathi belezifiso lomdaka ukhona, bazathengana leyo inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono-ke lapho ekulime naluba uhulumende kula mathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa-ke mhlawumbe imigelo mbi imfole ngaba mbili bemthatha akufanani. Abantu ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugajombo, kanti ugajombo ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba yiba iningi laba lisemakhaya kuzabasinda.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kunomuntu obetshayela imota enkudlwana empondo zankomo namuhla, obulele abantu abalitshumi kwalimala abangamatshumi amathathu lanhlanu 35 ngesikhathi bethakazelela usuku lokuqala komnyaka omutsha eNew Orleans khonapha eMelika. Amapholisa ensitha o-FBI athi umuntu lo abathi ngosebenzisa amandla okwedlula amalawulo akwaziwa ukuba ngubani, njalo ungene emgwaqweni obugcwele abathakazelela usuku lolu wabatshaya ngemota wadubula abezemthetho bengakambulali. Umeya wedolobha leli lesiphathamandla samapholisa bathi sokuhlolisiswa isehlakalo lesi esenzakale e-French Quarter okugcwala izethekeli zeMelika leza kwamanye amazwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi nomnyaka omutsha. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende uzakwenza konke okusemandla nakhe ukunceda bonke ababhekane lesehlakalo lesi. Ibutho lakwele Ukraine lithi namuhla liwise indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezingamatshumi ayisithupha lasintathu 63 phakathi kwezidlula ikhulu eziphosele kwele Ukraine ngele Russia. Indizamtshina lezi eziwiswe ngele Ukraine bezihlasela amadolobha afika phose itshumi. Lokhu kubikwa bezindaba abe-Associated Press. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Ngwezi patelane la ukwenzakala kulezi zalane zakwamanyamazwe lezi zalane ezidabuka eZimbabwe esezihlala kwamanyamazwe namuhla uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosazana Mildred Nkomazana othenga ethengisa impahla eseDubai.
Ngalesi sikhathi lapha yisikhathi sewinter okuyishuthi isikhathi somqando. So sengihle ngaqalisa nje namhlanje ngikhuluma nje kanje ngilamabhokisi amabili alayinileyo lapha ngingasabali elinye lelilisuye laba yingxenye ngasengigcwalisela ngezami impahla. Sesiqalile nje ukuthi siwode impahla zomqando. Kanti futhi silamanye amabhokisi ababe befuna ukuwoda impahla zabantwana befuna ukubona ukuthi iquality yempahla zalapha zinjani. Sinazo ezinye ezisenlwandle njengoba nje kule siphithi futhi lesesikhona eMozambique basitshele bathi bazositshela maye ukuthi betholile indlela yokuthi bakhiphe amakhontena. Sinamabhokisi ayi-2 asendlele nawo kulawayo. 2024 sizothi siwazile ukuthi sizame, akuzange kwafana.
Nxa sikhangela udaba lweMozambique khonapho kuze kuliphazamise kakhulu ubhizinisi lenu ngoba impahla zenu zidlula khona ngale vele.
Ya khona kulama-delays akhona kodwa kwamanje besingeke size siwaqamba amanga ukuthi ayise kusiphazamise kakhulu. Akakhona ama-delays lapho lalapho kodwa sisancenga. Ama-companies esebenza ngawo asancenga okuhle na kakhulu ukuthi bayasi-update. Njengale yona ithethe isikhathi eside nyana kulalesi kade sisikhangelele. Kodwa ama-updates wona siyawathola ukuthi hayi sesifikile e-port ngaseBeira balindelele ukuthi babone ukuthi baphuma kanjani ukuze ama-truck angene ukuzodonsa ama-container.
Iye kungadonswa nzima khona ngale Mozambique sizayenzani njengoba kuhlupha kangaka ukuthi enxele kweniliswa.
Kulokhana asingeke size sihle siqagile njengamanje ithini sikuzwayo isizwa ngabona la ama-Korea companies ukuthi yenza njani. Kungasehlula uma kukuthi kuyabe sokungathi sokusiba nzimanyana bayasibika futhi basazise ukuthi hayi lapha mali ibona kunje ngabona sokuthuzisele kutho ukuthi laphana phambili kunzima. Kathi vele nakuma e-cargos sihleli sikhona nje ukuthi uma kukhona okumele kuphume kuyaphuma. Kathi ngezinye izikhathi babe bekhona abanye abafowethu ukuthi uthole ukuthi umuntu nanku sokuphuthuma ukuthi aye ekhaya athi ukuthi ngekhaya kodwa ama-suitcase ami a-empty. So silokuncedakala khona lapho ukuthi uyabe khona uyabe hamba ekhaya uyasihambela nawo. Like njengamanje ngilayo uphuma yokusasa ole mpahla abafuna impahla ze-New Year bangathengelanga abantwana impahla ze-New Year zikhona eziphuma yokusasa zikhona ezinye beziphumeka kade nje silokwenza kanjani osifake kuma-Korea companies la awe
ye ngamaphithana kutshela abantu ukuthi vele uthumeza impahla zinjani.
Kubalaleli abangakaze bezwe ngumili Dubai runner udla ku-Daniel Threat abanye abaningi bangazi kanjalo ngama-handbags izicathulo ngikhuluma ngezicathulo from abantwana abancane kusiya ebadaleni. Ibedding ngiyakwazi ukuthi layo ngiyisose abafuna inwele nakhona ziyatholakala esezingeni eliphezulu.
Ye usinike inombolo yakho phinde uyiphinde khona.
Bangangithola ku-Facebook page Mili Dubai Runner malapho ucofa ucheck ama-details uzothola ukuthi kune-email bangakwazi ukuthi ba-email lapho kumbe inamba zami zomakhalekhukhwini abangangifonela kuzo kunye ne-WhatsApp. So inamba engisebenzisayo +971 522 70 1667 +971 522 70 1667.
Lo nkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe osebenza kwele United Arab Emirates obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDubai. Izizalane zeMelika zikhuluma ngoye ngumongameli uJimmy Carter kulandela ukufa kwakhe ngesonto eseleminyaka elikhulu. Intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns uxoxa lwaZulu ngembali kaCarter. Ovela eCalifornia uSheryl Jones ekhuluma ephandle kweWhite House uthi uJimmy Carter nguye umongameli ayamthanda ukwedlula abanye bonke.
He was just a good man, a decent man. Honestly,
wayeyindoda eqotho, indoda emadodeni. Abantu abanjengaye abasekho kuleli.
UKit Benz owasethakoma eWashington ukhumbula kakhulu imisebenzi kaCarter ewakhela abasolayo imizi.
There's a number of Habitat for Humanity housing near where I live. and his dedication to helping other people, I think that's the primary purpose for all of us in our lives.
Kulezindlu ezakhiwa inhlanganiso yeHabitat for Humanity eduzane lalapho engihlala khona. Ukuzinikela kwakhe ekuphathiseni abantu kungumzekeliso omuhle kuZulu. Kuyadanisa ukuthi asisafuni ukuphathisa abanye.
Ukhatha waveza ukuqatheka kokuphathisa abanye, kutsho uNatosha Walker oweVirginia.
You're a public servant, you're here to serve people. So that's the most important quality. And leading by example.
Nxa ukuhulumende kumele usebenzele abantu, yikho kuphela okuqakathekileyo. Wayefundisa iBhayibheli, nguye owabumba inhlanganiso yeHabitat for Humanity. Le yimzekeliso emihle eyokuthi kumele sikhokhele njani lobudlelwano lezinye izizalwane zeMelika.
INew York Stock Exchange ithethe imizuzu embalwa eyokukhumbula uKhatha ingakavuli ngomvulo. Ohlala eNew Jersey uDolores Spivak ukhumbula imisebenzi kaKhatha eyokuphathisa izizalwane ze-Israel le-Palestine.
I am so in awe of him. I'm in awe of his presidency because he was the one who fought for the environment, civil rights.
Impilo yakhe iyangimangalisa ngoba ngumuntu owalwela amalungelo oluntu. Ngizwa injabulo emangalisayo nxa ngikhumbula isivumelwano seCamp David.
Ukufa kukaKhatha kupha uZulu ithuba lokufunda ngempilo lobukhokheli bakhe, kutsho isizalwane seConnecticut uKim Potvin.
I think a lot of the policy that he was involved with that I wasn't aware of, and also just kind of the economics and history of that time.
Bengingazi okuningi ngemibono yakhe kumbe okwakusenzakala ngesikhathi sobukhokheli bakhe. Ngakho ngibona sengathi sifunda okuningi kumbali yethu.
Plains, Georgia, lapho uKhatha azalelwa khona, uSandra Walters ukhumbula umngane wakhe akhula laye.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do. And I think he accomplished so much that who could be sad.
Sibonga uNkulunkulu ngokumvumela ukuthi aphile okweminyaka elikhulu njalo afeze konke ayifuna ukukufeza. Ngibona sengathi waphumelela kakhulu ngoba akulula ukuthi umuntu owazalelwa edolobheni elincinyane elifana lele Plains eGeorgia engumlimi abe ngumongameli weMelika.
UKhatha uzabekwa ePlains ngemva kwenkonzo ezaphatha eWashington mhlaka 9 Zibandlela. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba yeVOA uScott Stearns. Abesifazana bathi bekunzima nyakenye eZimbabwe ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Bathi kusakude phambili ukuba kulingane amathuba abo lawesilisa ikakhulu kwezombusazwe. UAnastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kugqitshe umnyaka ka-2024 izolo, abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke, okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali lemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi
siyabe sizihlalele endlini ngoba vele uyisilesiuthiuyelaaulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga le South Africa uthi ibhizimusi lakhe veliphansi. Abesifazana abakhulume le Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Novula Mguni olilunga ledale lePhalamende kobulawayo.
El Nino le khona ayisiyole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana. Ngakho-ke akulamuntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Vathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 ukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lephalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masotsha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kunenyi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabomama selililutshwane ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka kusihlukulu zethu naye ukuthi omama bethiwa amagama achiyachiyeneyo ngesikhathi secampaign kunokuhlukuluzwa ngokuethiwa amagama achiyachiyeneyo ongaba bakupolitiki bathole nzima.
Unkosazana Samukeliso Chuma, umqondisi we-The Girls Table, laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo o isebenze isebenza uma kunhlanganiso lezi abatholi support, emotional support, ukuthi bayabethwele wonke umuntu emahlombe, kodwa akula muntu obunjani othi hayi mana ngikuthwalisa umthwalo lo ngobunzima.
Loba kunjalo, kukhona okunye okuhle okuthakazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli emasontambu zomnangagwa ukuba amele eleZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Uyasijabulisa ukubona impubelelo eyomye umfazi.
Kunabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumoyi uLucia Sini owayeyintatheli izindaba eStudio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi, owayethanda kakhulu ngabantu ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokutshiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sobe isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yena ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani, yephumnyaka omutsha. Sizothanda ukusho la mazwi special ukuziphatha amandla zethu zeZanu-PF ngokuqala kuzo zona lezi ezihlala ziphisana nembono yethu, kodwa iqiniso sibe silazi uBelieve Gawule nobaba uJoseph Chuma ukuthi bekhuphule phela amandla behambise umbiko kuhulumeni weZanu-PF futhi azame ukuthi kulomnyaka asebenzele abantu, akwazi ukuthi abantu kuyini, akwazi ukuthi abantu bayibo abaqhashi babo, yithi amabhosi wabo ngendlela abasiphatha ngayo imbi. Uhulumeni azame ukukhuphula amasokisi njalo azame ukuthi system yakhe kagovernment akwazi ukuthi ezinye izinto ezidingwa ngabantu kuhulumeni zithole ebulenjini be-internet online.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7, ngibingelela lonke, ngiyalithanda lonke. Bese ngibingelela umndeni omkhulu, umndeni wezaphu, amazaphu wonke, nti salibonani eminyakeni emutsha. Mina sento egalakagasemphakathi eminyakeni omutsha. Asebenze nzima, ilizwe liyasidinga, abantu bayasidinga.
Studio 7, Studio 7, ngithi Happy New Year basakazi baStudio 7, Happy New Year basakazi baStudio 7. Mina kahle umbuzo wami ukuthi kahle abantu beZanu-PF uma bathi Zimbabwe ku-right, angazi ukuthi ku-right kubo ezindlini zabo noma ku-right kuphi, angazi. Kahle abantu beZanu-PF bayenza abantu baseZimbabwe isiduli sokudlalela amazinyane kahle. Azobe gibela esehle gijima esidulini, agibele esehle gijima esidulini. Angazi ukuthi abantu beZanu-PF bayibona kuphi into. Manje siyasokola, silapha emazweni, siyahlupheka emazweni bo-South Africa. Manje sizingelwe ngathi ngomvundla, sizingelwe emini nasebusuku.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 ebesipha imibono yabo.
Zimbabwe!
Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomculi kamasikhandi odabuka kogodlwayo ozibiza ngegama elithi FD uSmile Sechichi. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Sanibona bantu bakithi obengelelayo, ngiforward Dube odabuka eFlagbosi endaweni okuthiwa kusesilala tshani, odabuka kha sengathele kosikuda maturu wanga si emculweni sengihambe ngapho se 2 years, ngathi 2 years manje leli lidlala dalami lesibili okuyi-EP ingoma ezingu-5 ngokomculo igama u-FD uSmile Setshintshi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bayangifonela enambeni zami ezithi 0739828992 or bazongithola kumaneja yami uSikhanyisiwe Jali enambeni ezithi 0783585826. Iko laba sithola khona uma kuthi bafuna ama USB yibona esinawo. Then online music wami ukhona wonke ama digital stores ngegama Forward Dube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Okokuqala nje ukuthimba khombisa ukubahlonipha kakhulu, njalo ukuqhubeka ngalo mnyaka omtsha kangaka, abantu bakithi baziphathe kahle, bangathandi into zezimpi zokulwa belimazana okungela sidingo. Abantu bakithi abakhombisana ukuthandana, besekane, bebambisane ngezandla, ba-living and working together kuyasiza kakhulu. Njalo futhi nalabo abashayela izimoto bakithi, lingashayeli izimoto niphuza mponjwana, bakithi impilo zenu siyazidinga kakhulu.
Nangonge umculi uFD uSmile Setshintshi exoxa lapha nalo Ntungamlinkomo weStudio 7. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lweLive Talk lapho sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe lisiqhiba lapha uyolivalelisayo ngutabakancube ngisithi lilale libe lomnyaka omuhle omutsha.